umhlangano wethu siyenze kuhle sihlangene nabazali they came in numbers babule numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma ngecurriculum review sina nje ithina tesi lokuzade siyithathe sida ama-discussions angikhona ngoba de kulembuzo kule ebi-prepared yakudala so iyadesika ngabazali abuthi imbono yabo bese sirekhoda ama-debi okuhlangano mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi nefeze nale yakuqala e-curriculum review abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imsebenzi mningi kakhulu ebantwaneni especially kucomponenti yekhala
njengoba khona ngapho lisemaphandleni balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni
bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kulesisikhathi esifanethi abakwanisi ukuyena lesaplasi idatha iyadura akuna magesi esikolo so ukuthi bezongela amagesi so kuba nzima plus imali esikhuphayo ukuthi umntana azaqeda amakomponenti ayekunye vele imakhala abenoma kusenathing ukuthi kwenze ngemali so bathi abakuyakuyazethula las abanye abantwana baselo abakancedisayo ukuthi kwezinye izinto ezokwenza ikhala babeingena kutololwazi kakhulu
kodwa ababuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane
hayi bazamile sebile ukuya abazali ngobuningi bazohlanganela laba bebesiza izolo yokuba benganikwa abalikwane ngoba bemanisie isiphithiphithi into yangoninganiza anqusengelasimini but namhla abaningi ngani basukumile babuya
kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla kuyini elikutshelwe nguhulumente
or imbono leso njengotate esiqelekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngamaklaster then isiyihlanganiswa ngama-district then isisiya ku-province I think from there sokusiyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-revinya bona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma iy'mpumela zangizona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezithiyene